Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. UZulu utitibele ngodlakela lwezombangazwe osolutshiye abanye abalandeli bebandla le-MDCT bedoba amanxeba. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Bianca Polizi ulungisa inkomitsho yokupheka itiye lekofi esebenzisa umlilo webattery engasetshenziswa nguZulu, abantwana besikolo, osomabhizinisi labanye abantu abajahileyo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zilakho ukuthenga amatikiti endizamtshina nxa zingavalelwa elindela zimelele ukubiselwa ekhaya. Sezithwele nzima izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ezingela maphepha aqondileyo ezifuna ukuyabona izihlobo labangani ngesikhathi seKhisimusi lonyaka. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zithi zizakwenza konke ezikwenelisayo ekuphathiseni izihlobo zazo eZimbabwe ngokudla ngesikhathi ilizwe libhekane lendlala emangalisayo. Kwi-Live Talk lamhla sihlolisisa udlakela lwezombangazwe eZimbabwe. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 12080 lo 15460 shortwave frequencies. Sitholakala njalo ku Facebook ku VOA Ndebele.